lokhu kungasetshenziswa kakhulu ngotanga ama-youth engathi mina iba aba-accessa i-internet njalo abalolwazi lwamakhompyutha abajayele nje ukuwasebenzisa ekufundeleni kwabo ukuthayela nani iba abantu abangakusebenzisa lokho.
Kodwa ubona ngazani okungabe kungabahlupha kuyini?
Kunenge okungahlupha ilizwe lakithi siyananzelela ukuthi lihambela emuva kakhulu entweni ze-internet kumbe ngathi entweni lezi zobulembu ezokuthi into eziningi zitholakale ebulenjini lokuthi nje uhulumende kumbe yenziwe ezinye izinto zenzakale ebulenjini njalo akukholwe abantu nabaphathi ukuthi ngikhona kuyinto engasiza ngenxa ngananzelela inkokheli zethu eziningi abantu abadala abazalwa ngesikhathi sikhathi lamakhompyutha and into eziningi abazi-understand ngakho-ke lokho bangacabanga ukuthi kungaba indlela yokudlelebezela i-system yokuthathwa kwama-license kodwa ngikubona kuyinto engasiza ngoba kaukuthi sokuzavalwa ama-VID kodwa kusho ukuthi umuntu nxa esesiye i-VID uyabe esevuthiwe esengumuntu vele oselolwazi oluningi kakhulu olujulileyo ngoba abantu abaningi futhi esibayesaba ukuthi bahle baqonde i-VID ngoba kuyadizwa kunzima kakhulu ungazi ukuthola i-license okwenza ukuthi abaningi badize bagcine bethola ama-license amanga.
Ngase sikhangele-ke eleZimbabwe ungazani okuhluphayo khonapho-ke yikuthi i-intanethi yangkhona ayingeni kahle njalo lokuthi abantu abala amakhompyutha amaningi ubona ngazani-ke abantu bangathola njani khonokho nje?
Ye abantu abaningi abakabi lokufila i-intanethi yikho futhi okunyekade ekade ngikutsho ukuthi kungahlupha abantu abaningi ukuthi kufinyelele ukuthola ngoba amakhompyutha ayahlupha kodwa akhona ama-computer cafes ama-internet cafes where people can go and access ama-internet kodwa lokhu kwenzakala kakhulu emadolobheni kumbe ngathi ema-growth point abemakhaya hhayi vele komnyama ubambile kulokhu kungela access kangako e-internet ikhona nje emafonini kodwa laba abantu labo okuthiwa ngama-service providers abamafoni i-internet abayinika abantu iyaphuza kakhulu njalo incinyane kayingeke yenelise engxenye ukuthwala ezinye inhlelo ezinjengalolo hlelo ngakho-ke ukufinyelela khona ngokwakho kungaba yinto enzima kakhulu ebantwini abaningi kwele Zimbabwe ngoba i-internet kayikho ndawo zonke njalo leyo khona iyaphuza kakhulu kumbe kayilamandla okuthwala inhlelo ezinkulu ezinjengalolu hlelo okhuluma ngayo.
Dube siyakwazi ukuthi abantu bayakrema-ke imibuzo ebhalwe khonaphana okwe-VID so-ke umuntu ucine chayo lali khanda so ubona ngazani-ke kathesi kungabe kuhamba njani nambono wakho kuhle khonokho okwenzakalayo yini?
Lokhu kuhle kungenza ukuthi kungona abantu babe lamathuba amaningi okuthi bagcine kreme yebo kambe kodwa bagcine sebesaka ngokukrema kulokukremela nje ukuthi uhambe ekhaya then kulokukhangelisisa ukuthi la ube nolwazi lanxa usiyabhala upase kodwa usale hayi khona ukuthi ube kwazi nje ukuthi uyephendula leyo mbuzo kusuka lapho kuhle kuphelele khona ngale VID usungena emgwaqweni usukhohlwe ngakho ngantwa lokhu kungenza lokho singathi ku-internalize ukuthi kungangena kube segazini abantu bakudayela kodwa njengoba ngithilo ngaphambilini ukuthi abaningi abangafinyelela lolu hlelo ngontanga kakhulu njalo ontanga yibo esibabona kulezi nsuku bengani bathola ukuthenga izimoto abanjani ngabantu esikhangelela ukuthi konkona ngenxa i-driving ingaba lula kungaba ngconywana ukuhamba emgwaqweni nokuthi abantu babe nolwazi olungcono.